So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 14 kumpandula 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
Ngiphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezek.
Uhulumende uphawula okusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Manje sokuzimbula abasebenza lamhlanje onjabo othokozani labo Davmo labo Abednego Pepe ukuthi baphumele egcekeni bathi bona kuthiwa ngira imuvi ngoba vele babamfundisa ukudla. Hayi kuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama. Kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama wena ngoba inyama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ekhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Mokgentswangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uhulumende seqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota, bakhona abathi akucaci ukuthi lolu hlelo luqhutshwa njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration emkhosini owenzelwe endaweni ezimbili e-State House laseHarare International Conference Center lapho umongameli Robert Mugabe lomkakhe kanye labasekeli bakhe labomkabo abahle babhalisa khona. Kubika uMavis Gama.
Ephawula lolu hlelo e-State House, umongameli Robert Mugabe uthe lokhu ukwenza ngemva kokucetshiswa ngabenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC kulandelwa imithetho ephathelane lalomsebenzi.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
Ngiphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezek. Ukuba kumele luqhutshwe njani ukhetho elizweni. Isisekelo sombuso siyatsho ukuba uhulumende kumele abe nguye ophathisa ekuthini kutholakale konke okudingakalayo.
Umgcini sihlalo wekomishini yeZEC uJustice Rita Makarau uthe ukusungulwa kohlelo lokubhaliswa kwamagama ngendlela yeBVR yisibonelo sokuba sebelulungele ukhetho luka 2018.
We would not have sought your advice to issue the proclamation if we were not ready.
Abantu bethu sesibafundisile ukuthi isetshenziswa kanjani imitshina njalo sebekulungile ukuqhuba umsebenzi kuziqindi ezingamachumi ayisithupha lantathu engikhulume ngazo.
Kwasekelwa ngomunye wama-commissioners awezek unkosikazi Sibongile Ndlovu okhuthaza uZulu ukuba athathe leli thuba ukubhalisa amagama abo ezigabeni abakizo kusukela ngomvulo ozayo.
Okunye njalo sikufunayo yincwadi etshengisa ukuthi umuntu lo uhlala ngapi. Ungeza lencwadi yamanzi, lencwadi yamagetsi, lencwadi mhlawumbe eyesibhedlela elekheli lakho elitshengisayo, kumbe ubhalelwe emsebenzini ngoliphethe emsebenzini, kumbe ubhalelwe incwadi ngusobhuku abasemakhaya, induna, umlisa, kumbe o-headmaster ezikolo bangabhala lezi zincwadi. Kungenjalo layo hlala laye kulabo abalojayo ohlala la ngakubhalela ukuthi ye uhlala endlini yakhe lapha. Nxa kungenjalo uyenza lokho singa esithi thina iAffidavit. Uyabhala kusayino bazabe bekhona okhomishina bama odds kuzo nezindawo urejistelwa kuzo ukuze umuntu wonke abe lendlela yokuthi arejiste.
Kodwa abamabandla ezombusazwe aphikisayo lokhu yekhonona ethi ukuphawulwa kwalolu hlelo lamhla yibusela lobuqili bukahulumende kamgabe njengoba imitshina engamakhulu amane esikhona imilutshwana kakhulu besola ukuba kwalumkhosi estate house okwenze behluleka ukuba khona njengoba bebenganxuswanga basale sebebambe owangaphansi belinde bese-HICC lapho obuvele usenzelwa khona. Umsekeli kanobhala jikelele webandla le-Democratic Assembly for Restoration Dare, umnumzana Edmund Gonde, ngomunye wamalunga amabandla aphikisayo atshone elindile ese-HICC.
Sibona ngantiwa kuyinto embi kakhulu ngoba thina ama as opposing political parties yithi ama stakeholders awezeki konke kwama elections kumayelana ngathi. Ngakho ke ma kulontshwa kumbe kulento eyenzakalayo thina yithi kufanele ukuthi sibe ngabakuqala as opposition. Uhlupho lube khona ukuthi sitshelwe vele sesingapha njalo sithe sesizama ukubuzisa kwathiwa estate house ngale kufunakala abaku-public office of which ukuthi kulokuphambathiseka okuthize khonapho ngoba thina yithi ama stakeholders. Into zangkhona zonke nje azibalulekanga, sikwazi ukuthi information yale izasitowa ngaphi kugcinakala okungakanani.
Lolu hlelo oluqala lamhla luzoqhutshwa emahofisini awezek ezigabeni ezingamachumi ayisithupha lantathu 63 luzoqhutshwa mhla zilichumi lanhlanu ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2018 andubana kulungiswe ugwalo olutsha lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kodwa abezeki bathi lokhu akutsho ukuba uyamiswa ngalelo langa lomsebenzi ngoba ukubhaliswa kwamagama abantu ukuba lelungelo lokuvota kuzaqhubekela phambili kuze kuye kuthi sekusele amalanga alichumi lambili ukhetho luqala. Okwamanje abezeki sebanelise ukuthola imitshina engamakhulu amane 400 yona kumele ibe zinkulungwane ezedlula ezintathu 3200 eminye ikhangelelwe ukufika elizweni mhlaka 15 Mfumfu. Umgabe, abasekeli bakhe, iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yeZANU-PF bebengasekho emkhosini owenzelwe e-HICC. Owenzelwe e-HICC ungenwe zinkokheli zamabandla ezokholo, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu, inkokheli yamabandla aphikisayo, kanye labenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ukuxabana okukhona kwe-MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Amacele omabili ayakhulumisana ngokwenza umhlangano ozahluza ingxabano yababili laba. Icele likamakhuphe lona lithi umhlangano lo awumelanga wenzelwe eHarare ngoba lisesaba ukuhlaselwa izikliwi ezatshaya umakhuphe kobulawayo ngenyanga edluleyo. UTsvangirai lomakhuphe kabavumelani phezu kwendlela umanyano wamabandla aphikisayo omele ubunje ngayo. Ukufuthelana phakathi kwababili laba kuphinde kwadlondlobaliswa ikutshaywa kukamakhuphe labanye bakhe ngabasakhulayo be-MDCT ababikwa babesithi bathunywe nguTsvangirai lanxa nje yena ekulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kubandla likaTsvangirai kulohlupho olukhulu. Uhlupho luyikuthi ubukhokheli bukaTsvangirai manje sokukhanya ukuthi abantu singathi ngesilungu phecelezi bu-questionable kubo kungenxa yokuthi bamvumela abantu abaningi uTsvangirai ukuthi azafike kusibangiso nesasekuso lamhlanje. Bayenza i-MDC yangani iba part of iba singathi ngezinye indlela impahla yakhe lapho ayenza khona umathanda. Sokunzima manje ukuthi abantu abamvumele senza konke khonokhu ngoba ngesikhathi echaya abanye baxo amasotsha abahlulu zasenza ayikwenza babe kubona ku right ukuqondisa ukuthi akwenze manje sokunzima kulabo asebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Lovemo labo Abednego Pepe ukuthi baphumele egcekeni bathi bona uthwangira imuvi ngoba vele babamfundisa ubuya ayithi ukuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama wena ngoba inyama yikho bese kulesi ubona kusenzakala ukhesi kathwangira ile njalo olunye uhlupho olukhona luhlupho olungolwabantu bemadebeleleni ukuthi bayathanda ngazo zonke izikhathi ukuba ludlawu lwabanye ikakhulu labana abavela ngasehlangothini lwemashona leli
ubona kuphela njani okuyinto lokho baza kwenelisa na ukukulungisisa
eqinisweni elikhona uTswangirai ulawo amandla lamano okuthi into le ayilungise ngendlela afuna ihambe ngayo yena ngoba vele amandla lamano lawo wanikwa kusukela kudala ngabo Welshman bese sekuye la ngabo Tendai bese sekuye wabathaya wabakhiphe bathaya bakhipha athatha afaka abanye abasebenzisa bathaya bakhiphe lamanje uThokozani laba angabathaya bakhiphe futhi athole omunye umuntu ovele emasebenzi abanye abantu abavele emadebeleleni abangabuya basetshenziswe nguye kumbe uWelshman bona bana baphenduke futhi babe ngabafana bakhe njengoba wenze lehlale kwenza so ukuziphele vele into le bekuzaba kuhle nga abantu bamathembe bengamanyana bonke bazwisisa ukuthi bayasetshenziswa ezudlawu lwabantu bemashona leli manje njengoba kungekho umanyana lokho uTswangirai nguyoza iqeda indaba le ngokuthi uzabahlanganisa uzahlangana labo Thokozani akhulume labo ngendlela yena afuna ngayo kunzima ukuthi bona bamamtwiste bambophela icinga lokuthi bathi siyakukhupha esikhundleni uTswangirai kakhupheka esikhundleni kodwa bona bayakhupheka
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxe laye esebilithani
Iti Woza Woza Friday my darling
Ku Woza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo nongoma bephete idlalade labo elitsha
Ustangolo nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrika imbira.
Ustangolo nongoma ku Woza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Umhlangano omkhulu obukhangela ngezamasiko ugqitshwe ngenkuthazo yosekelo lwemali yokubhala phansi imbali yamasiko ukuze alondolozwe kubika uMark Peter Ntambe.
Izwe kazi le-Afrika libhekane lodubo lokuba labasakhulayo abakhanyayo bengasathakazeleli amasiko abo bengasawananzi ngaphandle nje kwabaphakathi kwenhlanganiso ezifana nabochipawo abenelisa ukuyadalela emazweni omhlaba beziqhenya ngesiko lesintu.
Amathoba neziyahlangana
ngenhloso yokuhlaziya lolu daba eZimbabwe libambe umhlangano we-International Conference on African Cultures, ICAC, eHarare, okwamalanga amathathu usekelwa ngemali ngabenhlanganiso yakweBrithani e-British Council. Unkosikazi Thuli Mlambo James ovele eGoli uthi kulusizi ukuba abantu sebelahlekelwa ngamasiko abo kusiya ngendlela asebephila ngayo.
Seswalahlile amasiko but nakhona kuqhamuka komama nabobaba bathi mase bahlala emadrobheni bakhohlwa ngamasiko ngoba uma usuhlala edrobheni impilo yakho iyashintsha I think the structure sishintshile kunesinto angikhona ukuzenza you understand awukhona ukukhuluma nabaphansi ngoba i-structure sokuqala nje imizini yakho ngakhona ayiyakhanga ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume nabakini uhlale emafletini ndlalani baningi ngoba so impilo ishintshile and nalento eyenzakalayo ema-television masibuke ema-television South Africa mina ngibona kwami babhekeka bagxile kakhulu kuinto zaphesheya hhayi into zethu and yiko umphakathi ufa.
Umlobolo Dumo oloba ingwalo ezibhekana okumayelana lamasiko kugoqela ezomculo unkosikazi Joyce Jenje Makwenda uthi lolu ludubo olunzima ukuluqeda ngaphandle kokwamukela nje kuphela ukuba amasiko lawo aya ekuqhuka.
Ukuthi ukhulume ngokwe culture yikuthi abantu bazazalwa bafe bazalwe bafe so I culture embari mina yi tradition yami so mina I'm one of the people engi qhakathekisa i township culture ngani nga ngibhale ngayo i township culture ngabhala nge music because nxa sisithi culture ancho nxa ngigcinile like that ngizayinika abantu abami i-traditional i-tradition yethu esithi ngiyisintu khathesi ukuyibamba sibili ukuthi siyithi nansi akusela
ingcitshi kulo mhlangano zikhuthaze ukuba ohulumende emazweni awezwekazi le-Afrika kumele aqinise izivumelwano zokulondolozwa kwamasiko baphinde besekele imisebenzi ethuthukisa amasiko ngemali isibonelo esihle kuyimisebenzi efana lezifundo zomculo womdumo wendulo emakolijini wonke eze-ethnomusicology ezigoqela umdumo ofana lowempira le-marimba Umnumzana Vothebe umlobi wakubulawayo njalo eqiqesha ezomdabu uthi kuyadingakala ukuthi imbali lolwazi lwamasiko aseAfrika kulotshwe phansi emabhukwini njengendlela yokuwalondoloza ukuze lolo lwazi lufinyelelwe kwelakusasa okuzagcina kusenza ukuba lungachabalali njalo lutholakale kwabasakhulayo abangabe belufuna.
Kuyadingakala ukuthi sigwale kubhalwe ngamasiko ethu esikunanzelelayo nje njoba ngikhuluma nje lami nje ngingomunye wabacombayo ngifundele konke lokho emzilikazi art center laphana kulaphe ngifundele khona sesithi yakhangela sisinanzelela ukuthi khona lokho ukucomba ikakhulu ukucomba lokho kwesikhiweni okwakusebenzisa impensele lamapenda kwaqala eSirene ngo-1948 sesinanzelele futhi ukuthi khona lokho kusenziwa azange ke sibhale kube lengwalo ezithize ezizasiza abasakhulayo izizukulwane
kube lokusolwa kwezenzakalo ezifana lezimpi zomdeni kwamanye amazwe akulelizwekazi ezigcina zibangela ukuchabalaliswa kwezinye izakhiwo ezikhomba imbali lesiko lamazwela okumele kumiswe lomhlangano ophele izolo ungenwe izingcitshi ezivela emazweni edlula alichumi awezwekazi le-Afrika okugoqela iSouth Africa, Congo, Nigeria, Namibia leKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangamachumi amabili lantathu bafile engozini yomlilo kwesinye isikolo esisesikodlweni seMalaysia iKuala Lumpur namhlanje ekuseni. Abacitsha umlilo bathi umlilo uqhamuke kwesinye isakhiwo esilala abantwana abangabafana i-dormitory. Lanxa uhulumende eseqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota olusebenzisa imitshina yakulezi insuku eyama-biometric voter registration, kolokungacaci kwemininingwane ephathelane lalolu hlelo. Uthe ememezela lolu hlelo ngeviki edluleyo, uMongameli Mugabe uthe luzaqala lamuhla lukhawule ziku-15 ngozibandlela. Kodwa imitshina yokuqhuba lomsebenzi kayeneli ngoba sokufike ngamakhulu amane kuphela, khona kudingakala imitshina ezinkulungwane ezintathu. Bakhona ababikwa behambe endaweni ezitshiyeneyo besiyazama ukubhalisa amagama abo namuhla, kodwa batshelwa ukuthi lolu hlelo alukaqali ngoba imitshina ingakafiki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye loskomishi ogatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi namhlanje umongameli welizwe ulontshe officially i-DVR registration. Kufanele ukuthi nxa i-DVR registration iqalise bekuze kube lomthetho osinika isikhathi esizaba khona esokurejista. Alokho-ke kufakwe ukuthi siyaqala namhlanje siyagcina mhlaka-15 January. So sibone kulungile ukuthi kwenzele ukuthi siqale kuhle. Ngono siqale khona ngale ku president le first family labo deputy bakhe labanye ukuthi iventi official. Sesuka khonapho zayahlangana labantu bamaphathi lama stakeholders amanye kwenzele labo sibatshele ukuhamba njani sibarejiste. Ngikhuluma nje kathesi kuvele bayarejista bona ngokwabo bodwa. Sathi sisuka lapho sesizahamba-ke from next week ngemande siye kufaka imitshina eminye kuma district offices. Where people can go and register. Siqalise kathesi ukuthi abantu bazoregister, simelele ukuthi imitshina yethu eminye eminingi eyiyo efuzile khona eminingi yakhona ibuye ekupheleni kwenyanga naleyo esesingena-ke igusu lonke sibone ukuthi wonke umuntu uyarejista indawo ngendawo.
Mnumzana Ngwenya, wena ungathini ngohlelo lolu? Siyabona ukubana sebekhona asebeye emadale ukuthi bamise ukuthi luqale uhlelo lolu. Ungathini wena lokho?
Ngingazi ukuthi kulokumiswa yini okukhona ngoba i-statutory instrument yayivele sikhulunywe ukuthi kuzaqala. Kodwa mina anginankinga lokuqala umsebenzi. Inkinga engilayo ukuthi yena uRita Makarao wathi yena imitshina ifanele ibe kube yi-3000 beyibe kubuwo 3000 kodwa kule 400. Imitshina engu-400 yena wathi yena isetshenziswa ukutraina ama-master trainers. So ungazi athi wena usithatha imota e-driving school sithwala ngayo abantu. Imitshina eyalethwa ye-400 uRita Makarao wathi yena ngeye-training ye-master training. So nxa sebesithi bona khathesi abantu sebeqala ukubhalisa masebegijimela ngoba umongameli welizwe uthe khona sekule-statutory instrument yikho lapha kule problem khona. Kuyatshengisela vele ukuthi abantu bezanu laba vele kulobu buqile buyenzakalayo. Lokhu siyaqala kwi-statehouse seli siyakhuluma lama-political parties ngale sesifaka imitshina ama-district centers. Yikho kuze ngithi abantu bakhali besithi bona abanye abarejistwanga. Kanti kungani izwe leZimbabwe kanti izindaba singenziwa ngendlela enhle 3000 machines kangene i-registration iqale umuntu wonke on the same day.
Nanto udaba Commissioner Moyo uthini?
Angiyakuzwa mfowethu indaba yokukhulumayo. Vele ngabe into bezihambe kahle bekuvele silesifiso sokuthi siqalise at the same time. Manje kwenzakele ukuthi imali zaphuza ukuphuma kwasekubuya imitshina yokuqala leyi engu-400 yokutrena abantu. Ithe njengoba sisamelele enye ebuyayo leyi engu-400 kunokuthi sifome ukuyigcina ingasebenzi. Ngcono ibe yiye siyifake kuma-district. Abantu abakwanisa ukufika khonapho kuma-district office babe berejista. Asisoze siyikhiphe futhi khonapho leyo mitshina. Iyahle ibe eyasetshenziswa even after sekuvaliwe i-registration leyi eyavalwa ngo-January. Kwenzela ukuthi ibe yiyo eye-continuous voter registration. Siya phambili ithemba liyakhumbula ukuthi vele i-voter registration yona ngokwayo izaze ivale amalanga angu-12 after sokuphele i-nomination code yokuvota khonalo ngomnyaka ozayo. So kusho ukuthi okathesi bonangonti kulothi sibezinyile ona siqalise. Ngiyamuzwa sibulungweni le nto ayikhulumayo asingeke siphikise ukuthi bekukuhle ukuthi ngabe sikhe at the same time.
Mnumzana Ngwenya, kuthiwa lapha ubuqili du akusela, uthini wena?
Ngiyamuzwa phela umoya. Ngitshela umoya ukhuluma nje njengokomishina omelela izekhi. Kodwa sina bese silandelela i-procedure iyayivele ikhuluyiwe izekhi ukuthi ziza imitshina engu-3000 yezakala ukuthi imitshina yakhona ibilokhu isebenza kathesi. Mina bengithi mina kodwa kasifunde bakithi ukuthi nxa sisenza izinto senze izinto ngendlela eqondileyo. Nxa beyehlule kulethi imitshina yokuvota yokurejista kathesi sizathe singena kukhetho next year sizazathiwa khona i-polling station le ilakho leyana kayilakho kutshengisela ukuthi vele abantu bakhona kabalungisekanga kuthi izinto kazenziwe kuhle. Nxa imali zingekho zokwenza bakuphulisa kula mali abantu badinge imali. Ngoba i-UNDP ayithe khona siyazalinika imali bona bathi bale mali uhulumeni uzabanika imali. Khathi sebesithi khona imali yakhona yokuthenga imitshina kayikwananga. Ye, siyabonga ukuthi kuyakhulunyeka. I-advantage ukuthi izekhi bayakhuluma labantu lama-parties bayazi kuyezwakala. Kodwa kabaningi abafundi ukuthi nxa bengathembisi ukuyenza into kayenziwe ngendlela enye.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lo Commissioner wogatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi loba ubudlongudlongo zobuphansi kwele-Syria kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kukazulu kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi uhulumende ka-Bashar al-Assad uqhubekela phambili esebenzisa izikhali ezilentuthu ehitshayo endaweni lapho okulabantu abalwisana laye. Uphenyo olubizwa ngokuthi UN International Commission of Inquiry luveze ukuthi uhulumende lo usebenzisa intuthu ehitshayo kanenginengi endaweni eziningi. Uhulumende lo usanda kubulala abantu ngezikhali ezilentuthu ehitshayo edolobheni leKhan Zeitoun lapho kwafa khona izakhamizi ezedlula amajumi ayisiyangalombili lantathu 83. Uphenyo lolu luveze ukuthi uhulumende ka-Assad osebenzisa intuthu yesirini emadolobheni atshiyeneyo usedale ukuthi lezi bhedlela ezibonjwayo zinganelisi ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Lokhu sokwenze ukuthi kufe abantu abaningi abangonanga lutho kulandela ukuhlasela kukahulumende weSyria osebenzisa izikhali lezi. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi amadolobho ahlaselwe kusetshenziswa izikhali lezi akuqela i-Idlib, iHama leGauta lapho okwasetshenziswa khona intuthu yechlorine. Uhulumende weMelika uthi kumele uhlangothi lwe-United Nations Security Council luthathe isinqumo sokuvimba u-Assad ukuthi engenzisa ntando eSyria lapho abulala khona abantu abangelacala.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Impilo ngafunthi igcwaliseke ibe impilo enhle mele sincedisane. Kwasihluze nomama siyahluza konke okuhambelana lomuntu ongumfazi. Siyancedisana khonapho nxa ufuna ukuthi ufone khonapho ukhuluma isikhalazo sakho uyathola abanye abangakuncedisa. So siyihluze nomama singeneni sincedisane sikhule sibaningi.
Njalo futhi singahlangana singabomama kuyanceda ukuthi lo lalo nxa ikhipha okwakho kumhluphayo singahlangana ndawonye kuyanceda ukuthi sazi ukuthi noma lokho kumhluphayo ayikho yedwa and ngokuthola ama-opinions abanye nokuthi abanye bathini kuyasinceda kakhulu ukuthi sincedakale. So luhlelo luqakathekile sibile kumele silulandele ngoba luzasinceda impilo yethu yakusasa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
Ustangolo nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrica ohlanganisa i-acoustic guitar le instrument yethu yaseAfrica imbira.
Ustangolo nongoma kuwoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Linga yikatsana ba laleli luyalandela uhlelo lwe live talk lapho u Praxedis Jeremiah lo mavela simhlanganya huye abaza phatha kona udaba lokudlwengulwa kwabantwana lamhlanje. Singakazi gqibe ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende sephawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ema-biometric voter registration kits. Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano esikhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.